So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 Zibandlela 2023 no Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Once bebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha eBing, abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district bevotela izanu ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalelathiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwezi ndawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlangaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangela mali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela, umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba owokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise kuncediswa abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abaningi uyabe usubabambile, sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise. Sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizo kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi icounseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto yabe sengene kiyo engabe kusemalokithini ngabe kusemakhaya silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye amabandla amanengi njalo ke balezindawo zokuthi abatsha bangabuya khona pho baxoxisane labo ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana amelele abatsha amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa umbe bangasiphumbe bangangena la ku Facebook yethu ye Christian Alliance umbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa banenge abafundisa bangabancedisa
yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho umbe angakwenza
kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le council bebe lendawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi bebe lemidlalo abangayenza njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi bathole izinto zokwenza kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abanamali yokubhadala ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke
lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkolo
Asambeni madoda siyovota
madoda siyovota sivote lenkolo
Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isiqoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho sikhangela isigaba seBhinga Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423 kuthi eleZANU PF lathola 7,751 kuthi eBhinga South ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilichumi 10,357 Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane ezisithupha 6511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezwe leZimbabwe umumo ngapha eBhinga kumbe ngathi eMathabeleland North uthule okuthula lokhano kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Martin North iZANU PF ngikhuluma nje izolo Honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza iInter District namhlanje uselupane uyabhoda iprovince yonke esenza ama Inter District yakhe wayenza ngokuthula ama meetings akhe iTRIPC iMDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala nxa besenza bengabe besenza amadododo abo kodwa hathi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hathi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthwele abantu kunzima so hathi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU-PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposer amanye ama-district evotela iZANU ephucuka kathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama MP akhe lama councilor akhe lokho esikukhulumayo sikuthi uvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma by election ama councilor lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona iTRIPC kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma hamona is election esiwakhangelele ngoAugust hathi iZANU PF kangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi iTRIPC kumbe iMDC ayila engakuletha ebhinga ayila ntuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamile so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga
aloge ngomnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obeqoqa icingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini emaplazini asendaweni okuthiwa yiWest Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi laba yindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha Downtown bekulichiba lemambane. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yiba asebesezimkhuba nemkhuthanya nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha eWest Acre ngasisela amadlelo ezinkomo. Ikakhulu labo bokuza bavela eMpumalanga labo. Babuya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa. Akula nto ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini. Lethara lesiporo. Izifuyo zimasiyabangana ziyatshaya ucingo zofakwa abantu babuya balutshontsha.
Imigodi yamanzi okunatha milutshwana kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
The self-contained and be self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esesagejelwa
ngobani laba bantu
hayi iningi labo Mpumalanga province ngibathi imicwane yakho na.
Oh le mashona lenti.
Mhm, hayi mpiningi lawo ngamhayi. Ngibona nge.
Mangenziwa mbani la?
Mhm, kulesi ngundu engundu. Uobhedi sase ngumi MP wethu. Sike samtshela ngenhlupho zoniza. Ulanto kwayiyenza phela nje. Gathezi sokulo munyu MP wakho wasilethele omunye MP sithi sengilethe iJongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenganga indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi. Siyakhela izibhorane. Ibeningi ezamanzi. Amadlela enkomo akusela nje.
Indawo.
Abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi. Akusela indawo vele ongadlela. Sekuyimizi yonke indawo. Akusela indawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi loba. Yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele.
Ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo, abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo, umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe.
Batshontshe, batshontshe amadongi, especially amadongi lenkomo bagamula ba. Ethole ngumshwane kube. Bese sireporta kodwa kula muntu obotshwayo, abotshwa. Abantu bamabhutha ukuthi bathuma abantu bezotshontsha laba amabhutha etown la.
Ummeli walesi sigaba semguza edalela eParliament njalo engiphala intambo esabele semathelen North umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe.
Abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, iMinistry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama individuals, not osebhuwe pho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo, akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 eWest Acre eMguza, igama lami eza Jesus Band.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lantathu 13. Amadoda la uObvious Moyo lo Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphepha ndaba le Sunday Mail lilodaba lokuthi umunicipal wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilithumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umunicipal uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wetyphoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngiyaxolisa ukuba lethi, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, noma ngizwanga kahle kodwa ngizwanga ngingu 20 years. Ngizwile nje last week, nikhuluma ngokuthi iStudio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi imithenga ngamashumi amabili. Siyanibongisa, qhubekani niqhubekeni nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuthi zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu, benginganawo amadatha nkosi yami, mangizwa ukuthi ni niyabhiziteya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeina saiti kumete no ubani ngiyalibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi nisebenzi. senzile, niqhubekele phambili, qhubekele phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza okufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile okungaphansi kwamanzi kuyokuvela phezulu okusesakeni kuyovela. Siyabonga bo Studio 7, siyabonga kakhulu. Okhulumayo umzulu kaMazi uColin Dube ngilani eMpumalanga elase South Africa. Ngiyabonga
salibonani 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 nonke ngabe injani basakazi bamabahle. Hayi lati siyaphila, lati siyaphila. Hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapha endaba wakhona esigabeni sekayo. Abantu beqaphele kakhulu, beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu liroba bonke nje ngoba khuluma kunje akunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhle kwenziwa ibandle libuzayo leZANU-PF. Abantu bakithi vulana amehlo liyekele ukurojwa ngamantsaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingala ncedo lezi ama-t-shirt nje unani impilo leyo mpilo enhle hhayi ukudlalwa yilaba bantu.
Linjani linjani bantu be-TCC, asilungiseni izinto khathesa kuthiwa i-T teacher i-T polisa i-T lakela kubona ngabo kolo khathesa abantu babotshwa ukuthi waye be-oppose i-government. That doesn't work. Umuntu uya-oppose umhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa ukuoppose ukuthi lo wrong lo right ikuthiwa kulama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela inye thileya sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabe kunalo khona kathesi lokhu khathesi abantu babotshwa ukuthi waye-oppose uoppose ukuthi i-government wayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayithiselwa lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeli kuyimi ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke lapho isisebenzisa umthetho kona muntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kubi.
Studio 7, Studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe 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 athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niubambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free. Hayi siyabonga, siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe amhlophe Studio 7 qhubekani njalo
amatshono Studio 7 amatshono Studio 7 kuhlelo uhlelo lwe Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane ngithi mina uhlelo lwe Saturday olwabatsha lugoqela nje konke lwe Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumbe sithi umhlahlandlela yemagama endla ayi-3 yena la so ma ngwinile iradio yami na ukhuluma ngisegoli so iradio yami ma ngiwinile hayi izohambe lupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazawe belalela Studio 7 ambonge.
Sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani nezindawo nezindawo
asiyezwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela kukamnankagwa lo kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela manje sizosibukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kati laba bantu abatshontshayo ngobani hayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela sikhathele mnankagwa cela ufide abantu bakho lapha ngoba kuqala kutshontsha wena uzibize ngopresident ongcolileyo wena mnankagwa ngotshontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpela amazwi egcwele umlomo ukuthi mnankagwa ngiyotshontshayo the most bonke laba bantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnankagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnankagwa uright uright umnankagwa uyenzani uyenzeni umnankagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyaphela ilizwe lakithi kodwa uvuke kusele ukuthi mina ngakurayi uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngesikhuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana lowo tsotsinyana bonke laba hlele ekhaya bezenza abale sikhuhla izikhundlanyana lezi abaziphiwa izano phezu besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho sihlayela ikwazi ukuthi sizolifikela manje sidefenda amandla ethu okokuqala silokudefenda amandla ethu isidefenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzele ukuthi angisiyo omkhulu kodwa ngile mbono onyane ncinyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyabesokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busayivuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlani siphathi beyi-one nxa befuna ukuwisa izano pf behlani siphathi beyi-one nxa kwi-triple c beyona le xa kwi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona bodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube le nto ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-one eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhona oko ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yaseBotswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama khona.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
I economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billionaire build back better. Ayinto babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise down. Babesithi bayi revise down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7, kota almost 2 trillion or 2 trillion kona. That's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yena umongameli Joe Biden ubona ungani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kande lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla ispace for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa kanti esindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America, fortunately, uhulumende cushioned ama-business. So, malutshwana ama-business sibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi, ungazuthi COVID yambulala, uhulumende waste imali akubhalele i-check. So, ama-excuse awe-COVID, ngingathi mina, i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje, economy nxa sikhangela namuhla, impilo e-Ukraine, aba lokho bethumela amabhiliyoni lamabhiliyoni lembobho wonke le lama arms industry. They are really enjoying konke lokhu bathesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far kaningani usaqiniqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngijilo isesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Gambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na unqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje.